Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethu umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni wasakhulayo esibongiseni mthombeni wesilikwe wale minyaka kuzalwe lithumi lasikhombisa uthinte inhliziyo zabaningi lapho esehlisa ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu bokubanjwa ngamandla okutshaya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa wathi uyizwa ahambe egoli wanyamalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komsitheli wathi wafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza usibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole jabulo okumangalisayo lapho sifika kibe silikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengivele i-birth certificate ngoba bengingaselali ithemba lokuthi ngizafa ngayithola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngipasi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi siphathisiwe enkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekubongeni kwami mbonga kakhulu laba abantu abangincedisayo, abantu abafana nala CDYT le Studio 7 labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engukhangelele ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku ubunzima kukhona eregister. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima kukhona.
Umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga leMthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukasibongiseni okwabafuqa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama kuyikuthi thina emakhaya abazali kumbe isihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-birth certificate. Okubana into ezinjalo nje esingathi i-simple things kwenziwa i-ignorance yabantu tholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe ududubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba njalo iningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho yokuthola lezi ncwadi lolu dubo luzahlala lukhona.
Sifisa ukuthi ngayo uma-ofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lo okhulu besiza labantwana abanje labangabazukulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza ngoba umntwana onesizalwa selizwe lasezimbabwe omele akholise ilokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhulule ama-rights akhe la ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abanabazali abangelabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima bokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelwe emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama exhumations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kuhle siyakuqalisa mhlaka 27 kosipepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya ukuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndawo.
unaro vezenjalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena lo Chihambakwe awahlolisiswa ngombhuqazo yegugrawunde anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo emnenge yokuthi yakhumbuluke kulebo nzimanyana sisike sakhulumisana lo Vice President uBaba Mahathi ukuthi kukhulunyiswane ngakho. Ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abephethwe sigababa umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
Unaro uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo kuthaza uZulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelakuthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke yenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazo lo. Iningi elilokhu lihlutshwa yibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.